Ababotshiwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhlokuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango, kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwe ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye or ukubulala kusetshenziswa amabhemba akhona. Ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine, sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoyensi. Sibe lamanye amacala njalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho. Hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyakenye endaweni yevova kubule omunye utsheketsha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula. And I saw over yodwa nxa sikhuluma eMathewen South, sila indawo zabo Fort Dixon, sila bo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide liningi eMathewen South, but thina esikutsho nje amapolisa sithi abantu mayine abembi golide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo oluthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-rage le eyenziwe namhla lethwa zilong overdue, kudala sayimelela because ivova adi ihapa ama-thieves, ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo kwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers singakwazi ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapholisa le, maybe zingaqeda idaba lolo labantu mabhemba lo.
Ababotshiwe bavalele enkambeni amapholisa eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.